Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 30 Mpalakazi 2021 mukips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Usumela Dube umanjinela omkhulu wakobulawayo Saseko.
Imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu.
Inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwonalo umnyaka.
Ama-numbers mancane kakhulu.
Bayadlephana kubandla elibusayo okudingwa inkokheli entsha.
Kuyatshengisa ukuthi i-democracy kayikho vele kuzayo.
Bakhala abantu abaningi ngokubhubha kukaNdumiso Gumede ubekhokhela iqembu le-Highlanders.
Ngumuntu one engamelela ukuthi azange athathe single cent from Zipa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Usimela Dube umanjinela omkhulu wedolobho lakobulawayo kaSekho. Umnumzana Solomon Mkhuni umeya wedolobho leli uthi uDube udlule emhlabeni namhla ekuseni. Umkhuni kavezanga ukuba ubehlutshwa yini uDube ubeseleminyaka eyokuzalwa engamajumi amahlanu lasithupha 56. Beselesikhathi ekhokhela uhlangothi lwabomanjinela kudolobho lakobulawayo. Umnumzana Mlandu Ncube umsekeli kameya uthi bakhathazekile ngokubhubha kwaDube olandele uNdumiso Gumede.
Idorobho lakobulawayo liphakathi kokulila lililela ubaba uGumede kusuke kwehla esinye isehlakalo esisiphethe kabukanzima. Siyamukele umbiko obana umanjinela wethu ubaba uSimela akasekho. Ubaba uSimela imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu ngokusebenzela ubulawayo njengomanjinela obeselesikhathi eside sibile sisebenzela idolobho njalo engumuntu ozimiseleyo sibile edabeni lokuqeda udaba lwaloluhlupho lwamanzi. Ngitsho nje le infrastructure yonke nje sibuhlungu sibili njengezakhamizi zakobulawayo. Njengomsekeli kameya wakobulawayo sithi hayi dudu kumdeni lezi zalonini zonke zakobulawayo. Sithi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthethe kodwa hatshi lihambile ichawe. Kunzima lokho ukuthi kusikwamukele sibili.
Umlandu Ncube ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubexoxa leStudio 7 eseCity Hall. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose amajumi amathathu 27 babulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe. Kwata bedlula inkulungwane ezimbili bahlolwe batholakala bele coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi sekulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,967 asebebulewe umkhuhlane lo kusukela ngombimbido nyakenye. Uhlangothi lolu lubika njalo ukuba abantu abedlula izigidi ezine sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 kuthi abafika izigidi ezintathu sebehlatshwe esibili. Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba begqoke amamaski, begeze izandla sonke isikhathi njalo bengahlangani labanye endaweni eziphithizelayo. Inhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwonalo umnyaka ukuthi benelise ukuvota. Umabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana wethule umbiko enkundleni yobulenjini eTwitter esithi amabandla aphikisayo ehluleke ukuqoqa inani elikhulu labantu ukuthi libhalise. Okusolwe ngabaningi besithi kufanele inhlanganiso yezekhi kanye lohulumende bekhuphe ingxaki ezinqabela abantu ukuthi bebhalise. asenelisanga ukukhuluma lezeki ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Nkosikhona Dibiti isikhulumeli somanyano wehlanganiso eziqhuba umkhankaso wokuthi abantu bebhalisele ukuvota ezigabeni zemathebeleni lakobulawayo eye ekhaya vote 2023.
Njengenhlanganiso sithi ama-numbers mancane kakhulu ngombono wethu ngoba siqale ukusebenza emonth ago nje ekhaya vote. So sesizama ukuthi sibonisise ukuthi i-2000 nakulilizwe lonke laba esibarejistileyo abarejistwe abanjengama-coalition members ethu. Hhayi inumber leyo incane kakhulu kithi ngombono wethu esikufisayo ukuthi ngabe siyakwenza lokho online njengoba kulama-COVID restrictions, izeku-office lonke ivaliwe lakathesi. So besifisa ukuthi ingabe kuyenziwa online njalo sinikwe i-breakdown yokuthi nge-province nge-province kula bantu abangayo kuyezothi lathi si-verify sibe nendlela yoku-verify njengabantu abasebenza ekuncediseni abantu ukuthi babhalise ukuvota.
Lizaxoxisana le-ZEC ngalolu daba.
Sizaxoxisana labo kakhulu maduzane ngo-January lapha ukuthi sizwisise lathi njengama-stakeholders ukuthi abarejiste kuma-province esebenza kiyo North, South, Bulawayo bangaki njalo lathi bese sihlangana nje i-coalition sibone ukuthi abaregist abancedisa abantu ukuregister ngabantu abangaki lathi sibe le ndlela yokuverifya kusiyaphambili sesifundile khona lapho kusiyaphambili sebe siverifya updater continuous kuma-social media platforms ethu kwenzeka ukuthi kwazakale ukuthi abarejistileyo ngenyanga engaki abangaki ade bencediswa yekhaya vote.
Kodwa likhona inani elingathi yeleli sileqiniso lalo ukuthi abantu abangaka ababhalisela ukuvota kulesi sigaba.
Ye, thina kathesi like njengokuthi kobulawayo kule ndawo eyodwa kuphela okubhaliswa khona ukuvota. So namhlanje besikhakuletha lathi njenge-coalition ukuthi abantu esabahambisayo even nge-shuttle bus yethu ukuyarejista ukuvota ngabantu abangaki barekhodwa ngayo. Kulamanye ama-coalition members futhi ade bevele bele nhlelo zabade bezenze ze-voter registration. Sesizama ukuthi sikuhlanganise okuyi-information kwakhona sibe lakho ngoba i-2000 le incane kakhulu ngombono wethu.
Ungasitshela amanani lawa?
Hayi, sizalitshela nase siwahlanganisile sibone lathi kuqanjwa namuhle ukuthi kule 2000 ilizwe lonke for the whole year. So lathi sesithi njengenhlanganiso sizabe si-updata ama-stakeholders ethu ukuthi sesifike ngaka njalo sizahlalisana phansi lezeki sikhulumisana ukuthi hayi thina abantu esibancedisileyo yilabo. So lina njenge-province akobulawayo kulabantu abangaki njenge-province ema-North kulabantu abangaki lase-Mat South. Maybe umbe liqiniso asazi.
Lo ngumnumzana Nkosikhona Dibiti isikhulumeli senhlanganiso yekhaya vote 2023 obexoxa ecingweni losithandekele Mhlanga weStudio 7. Baningi abasakhulayo kwele Zimbabwe abangele msebenzi njalo abangavotiyo okwamanje sebelungiselela ukhetho oluzayo belambile. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEsther Jesus Banda uxoxe labatsha abakumabandla atshiyeneyo ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Akucaci sobala ukuthi abatsha abami ngaphi kwezombusazwe. Iningi labo likhala ngokuthi lanxa liyabe lifundele imisebenzi eminingi bathi bengagqiba izifundo bangayitholi imisebenzi. Unkosazana Nompilo Dewa ngumgcinihlalo wabatsha kubandla elibusayo leZANU PF osiwundula eNkabazwe.
Mina ngiliyouth iZANU PF esigabeni kuright. Nakathesi kawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi. Sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi. Hayi amabandla kangwadi.
Okay.
Ngihlezi nje lami khonapho kuZANU PF ngibambelele khonapho. Nanxa nje into yakhona isenzakala nje sikhangele nje lalapho esihlangana khona nje singamayouth singabadala hayi sikhanya siyinamba eningi kakhulu siyawina. Amanye amayouth nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapho ebandleni lethu lathi sizuze ukuphumelela nje ngokunye sithole singakwenza.
Umnumzana Mike Suku webandla le-MDC Alliance komadinga village elwagweru uthi elezimbabwe selibhidliswe yiZANU PF.
Lilizwe lakithi leli selimimanzonzo leli belilizwe elihle kakhulu lathi besikhangela ukuthi ngesikhathi ubaba uTsvangirai eqala into zepolitics days besisithethi silizwe esisaluthuthukisa libe lilizwe elihle kakhulu kodwa heyi so far nge-development vele ezimbabwe lapha ngathi vele kakusela. Ya ngoba sikhangela ukuthi even lama-MPs ethu ama-MDC ama-councillors ethu ama-MDC angaba lama-proposals awe-development ayakrashwa. So end of the day's time akulanto ephumayo.
Iba ibandla lezanupf lisemkhankasweni wokuhuga abatsha emaphandleni ukuthi bangene kulelo bandla. Umnumzana Lloyd Dube uleminyaka engamashumi amabili lanhlanu yokuzala 25 ngomunye wabasanda kuba lilunga laleli bandla kulo umkhankaso.
I'm going to get a taste and get a capsule.
Abanye abasakhulayo bathi kukhetho luka 2023 kuzaba lenguquko njalo ibandla liphikisayo lizanqoba liphathe ilizwe. Omunye wabo ngumnumzana Adonis Sibanda, umkhokheli wezabatsha kwe-MDC Alliance esiqintini seGweru District.
Mina ngu-MDC ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa. Into eyenzakale eZimbabwe zinzima kakhulu. Zinzima kakhulu and zisisa ubuhlungu ngempilo esiyiphile eZimbabwe. Njengamayouth thina besikhangelele ukuthi njengesithembisa sithengisiwe last election, sithengiswe ukuthi kule msebenzi esayithola kuzaba le creation of employment, sithole ukuthi kakula. Sesisiya ku second election kungela ufezeka kwemisebenzi eyayithengisiwe. So sebunzama election azayisikhangelele ukuwina ngendlela esebenza ngakhona nzima ngakhona. Labantu phandle sebezibonele and bayakhuluma ukuthi next election labezanu benje sobasithembisa ukuthi silabo bazasisapota.
Abanye abasakhulayo bathi kabangeni kwezombusazwe ngoba amabandla akhona akaqondakali njalo akameli izifiso zabo. Umnumzana John Dlovu wesilobela kule minyaka engamashumi amabili lantathu 23 years yokuzalwa ngomunye wabo.
Akula party esimelayo njengabantu besindebeleni yazi wonke sebehlekile ukuthi bamele thina esikubonayo njengesizwe sethu sesindebele ukuthi sifunani abasimeli yonke into yenzelwa khonale phecheya yarara isasa kwami ngilikhangele la maparty wonke akhona la angiliboni ngenxa yokuthi akula umuntu obuye sithi umndebele oyi youth sizamenzelana.
Iningi labatsha lijalelayo intshukuntshu yokuvota kukhethwa eZimbabwe ngoba amabandla akhona akalasikhathi labasakhulayo. Abanye njalo bathi kulobandlululo olukhulu ikakhulu ekuncintisaneni ukuthi labo bathole izikhundla zaphezulu kulawo mabandla ikakhulu kwabasakhulayo besifazana. Bathi kuba lokulwisana kubangwa lezo zikhundla okugcina kubangela ukuba bengakhwabithi ukuphatheka kumabandla ezombusazwe njalo bengazihluphi ukungena babe ngamalunga kumbe bavote. Ngimele Studio 7 esilobela igama lami ngeza Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa lamasotsha namhla aphosele imidudu ehitshayo abantu akade betshengisela emigoqweni bezama ukuyafika esigodlweni sikamongameli bekhonena ngokususwa lokubiselwa esikhundleni ngomkhokheli welizwe umnumzana Abdullah Hamdok. Bathi akuqedakali okwenziwa nguHamdok lebutho. Lokhu kubikwa yi-Reuters News Agency. Umemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika loba bebalutshwani abahanjiswa ezibhedlela nxa kuqhathaniswa lokwenzakala uma umuntu ebanjwe ngumkhakha we-Delta. UDokotela Rochelle Gwelezki, umqondisi wohlangothi olubona ngokuhlolisisa imikhuhlane, uthi kulabantu abasukaphoze inkulungwane ezilitshumi 9,000 abangena ezibhedlela ngelanga kwele Melika okumemetheka khona umkhakha we-Omicron. Uyaxokozela kubandla leZANU-PF okukhethwa khona inkokheli entsha ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo langomnyaka ka-2023. Kule mibiko ethi ziyakhala izibhakela kwezinye indawo ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwezabelo lezigaba kubangwa izikhundla. Kodwa ibandla elibusayo lithi luqhubeka kahle ukhetho ngoba abantu bazikhethela abantu ababafunayo. Kambe lukhululeke kanganani ukhetho kubandla leZANU-PF? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uchuma usungula lingxoxo.
kuhambe kuhle kakhulu asizwa ngodla ngodla obunenye okungayizakala ngoba phela into akwazi ukuthi into zepolitics lezi it's all about power omunye umuntu angagcina eseyifuna ipower at whatever cost and whatever means kodwa kumele ngithi masinyane ngibonge uZulu wezamthwesi bami bawethu umsebenzi wokuhle kungela kudla kudla obukhulu kakhulu yesi zwile lapha nalaphana into enjalo ziyatholakala mthembu kodwa okusalayo the overall picture is that iZANU-PF carried the day abantu bethu bahambile bayokhetha abameli babo ababafunayo
yebo uNcube ubona kanjani kukhululeke kanganani nxa sikhangela ukukhetho lunje
sikubona kusenzakala lapha bakudube akumangalisi kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuZANU njalo isiyonto eqala namhlanje lokho kwasukela even before ukuthi kutholakale independence othatha isikhundla usithatha ngokuthi agenqula abanye abachaye kuyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala kuma primary elections awezana nxa bechaya nabona soyana asithi bese kusiza elinye ibandla Nancy Freedom Alliance kumbe nguchuma sokumele ancintisane lo muntu weFreedom Alliance uyabona ukuthi kuphuma izidumbu phela lapho
chuma ngena baba
akusonde kusola kale endaweni eziningi lasemabandleni ahlukeneyo ubana sithole abantu abangaba lelo kuze ingqondo ezinjalo kodwa yiko ngithekela mina ngibongela ubana umphakathi igenerality of ibandla lethu benze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo asithi sonke esifuna ukubambelela kupower to whatever extent abanye siyavuma idemocracy hayi umfowethu unqobile mina namhlanje hayi bengasola ngalami impilo iqhubeke isiya phambili so asiyofike esingayifaka siyilinganise even nama ama-general elections lento ezinjalo lokhu ngokwangapha ekhaya kodwa nxa siphuma phandle sesiya kuma-general elections sihamba sesisebenzisa ilokuzeni ukuvumelana okuyabe kukhona ku-electoral lokuzeni laws zethu ezikhona elizweni silandele constitution yangkhona so angiboni kule need of any fears kodwa ke njengoba ngithilo awusozuswele vele ukudlaudlangu lapha
lapha
okusalayo sifuna intona ngabe into yonke ihamba kuhle
ye Ncube nanto kudaba khonapo
ngike ngikubuze chuma lobu ngeke umphendule kuyini elikubangayo ngoba ungabona kuliwa kubangwa isathiyani umuntu lomfowabo nxa kuyakutshengisa ukuthi khona nxa kungafika umakhelwane ofuna ukudlisa thiyani ukuthi kuzakwenzakalani lokhu into ebangwa khona phana yikuthi ngingangena ngoba lilibandla lilodwa phela lilwelayo ngingangena mina kutsho ukuthi sengisuthi wena usulambile yikho kubangwayo khonokho nxa lingazange liwulungise umbusazwe wenu Juma ukuthi ungabi ngokuzenzela isisu sakho vele lizabulalana vele khonapho and noma ungakudown player ngiyazi mina ukuthi nxa sokungomunye umuntu ongekho ebandleni lenu lilenzondo enje umuntu lomfo wabo likuzana kambi lizwe yisibonelo bani elisipha uZulu
ye Chuma nakumbuso
akulanto endo othatha ungangena esikhundleni kumbe sukapula baningi abantu kathesi engawuthi ngisabona abahlala ezikhundleni from kudala into khona nje ukuthi abantu bayathanda ukubana uyathanda ubana umuntu ahlale ethiwa ngu-chairman kumbe ethiwa ngu-secretary waloku nalokhu alaye akabusa abantu not ukuthi mhlawumbe kulezi zulu zophakathi ukuthi mbeta sokunesinkwa sukapula kumbe sokunjani njani abantu vele kuvamile vele ungabona ungumuntu uthanda ukuhlala ukhokhelwa kuphela uyabule problem ncuba kumele lawo ukufike kuphoint ukuthi lawo ukukhokhele ukuthi nxa ufika abantu bahlukume lokunika isitulo kuhlale laphana into emnandi leyana vele it's a human instinct omele wonke umuntu abelayo ungabona ungelayo yona le instinct and then you are dangerous to yourself
bengibona mina esintwini nxa uthunywa kuthiwe hamba uyegamula izigodi uthunywa ngubaba ngibe sengibona umfowethu ezonitshaya ukuthi izigodo kaziye ganyulwa nguye ebanga sibanga ukuthunywa kulohlupho kukhona okukhona lapho mangoyo uyasola ngoba ukuze sibange ukuthunywa kutsho ukuthi kule nyosi engizafika ngizidla khona le egangeni okulezigodo khona kutsho ukuthi ngiyakwazi ukuthi kulolutshwe engifuna ukuyaludla yilo ukuthi lona lolo luhluphayo
but kono kwani ubona yenze yafika so as ubona mama beshuma bebekuhlabelela so as uza idabu zabele yiko yilo lujula ngona la plan ngoba akulo kunye akula mbeto yaphi imali ngiyabona hayi ulujula lolwana nje ukuthi ngingumkhokheli.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bebexoxa le Studio 7. Umuyi obeyisiphathamandla esomdlalo wenguqu uNdumiso Emmanuel Gumede usechazwe njengomuntu oqotho njalo odlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe. Kubika uJoseph Njanji.
Isizwe seZimbabwe siqhubekela phambili silila ukwedlula emhlabeni kaNdumiso Gumede, njalo ngisho lo mongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa namhla laye ukhuphe umbiko eduduza imuli yakoGumede ngokulahlekelwa kwayo. Umongameli Mnangagwa uchaze uGumede njengomuntu obesazi umsebenzi wakhe, okuyinto egcizelelwe ngabaningi abasebenza loGumede ngesikhathi eyisiphathamandla somdlalo wenguqu. UVincent Pamire othi ungomunye wabantu abakhuthaza uGumede ukuba aphenduke kwele Zimbabwe azosebenzela inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ngomnyaka 1998 uthi akula muntu obelungile njengoGumede.
Iningi bakhangela kwa uGumede azange athathe a single cent. Ngomuntu one engamelela ukuthi azange athathe a single cent from Zipa. Enguyo wemkhulu wangkhona athathanga not even a single cent. Abanye wonke labo bagijimela ukuthenga izimoto ezinhle besebenza eZipa wazi imali bayebeyithathanga. UGumede azange abe la imoto enhle. But umsebenzi wakhe uyasikhulumela.
Wake waba nelunga lephalamende emele indawo yemakhokhoba uChinga Dube ongumsekeli omkhulu weqembu le-Highlanders uthi imisebenzi kaGumede kumele ikhunjulwe ngokuba khona kwenkokheli ezimqotho njengaye.
Ubonga kwakhe okuyizwe ukuthi kube khona. Uyabona iflowers uma ngiselisoma usale inhlanyelo, inhlanyelo leyana ikhule ibe ngelinye iflowers. Yinto esiyifunayo kulaba abatsha abakhulayo ukuthi ababe yintanga eyaifa amaflowers anjengakazede.
ULawrence Piri omunye osebenze loGumede kuqembu leHighlanders lakuqembu leNotwane laseBotswana uthi labo abafuna ukufika kuzinga likaGumede kumele babe lokuzithoba, babe ngabantu abalobuntu.
Silahlekelwe icon sibili ku-Football Administration eZimbabwe, not necessarily ezibulawayo kumbe Highlanders alone. Ubuhlungu sibili because ama-qualities lawa leadership ngama-gifts bakithi, you know, all, not all of us can be given the same gifts, but uGumede was exceptional ukuthi i-gift yakhe yokusebenza labantu, uku-understand abantu, humility ayiyo khona gave him an advantage of many other administrators because he was very successful. Wayehlanganisa konke lobuntu. He was very humble. He, and always happy. He knew ukuthi sport you need to be professional and honest and also be able to enjoy it.
Wagoba umgcini sihlalo weqembu leHighlanders uRojwa Muhlwa uthi uGumede ubethandwa ngumuntu wonke ngoba ayiphila impilo yemsulwa.
Into eqhakathekileyo bakithi ukuthi khona wonke umuntu kazazi ibizo lakhe aligcine libe clean. UGumede wagcina ibizo lakhe li-clean. Akulanto uGumede ayisiba lenhloni ngayo empilweni. UGumede wayengangena in any gathering and bonke abantu you will see them smiling. Kanti abaningi bayafika kathesi ku-gathering bakhangela bathi ah, kulabo bani, kulabo bani, I can't stay here. Bagcina bephuma. Isifundo engisifunde kuGumede yikuthi live a clean life, be happy, ungabi lenhloni and ube kupublic ukhululekile, ulale uthongo obuzothile.
UGumede wedlule emhlabeni ngolwesithathu emini ngemva kokuba ekhale ngokuba isisu sibuhlungu ngolwesibili. Ubesele minyaka engamachuma isikhombisa lesithupha yokuzalwa, njalo ngesikhathi ebhubha ube ngumongameli weqembu leHighlanders. Iqembu leHighlanders likhuphe umbiko ngolwesithathu lisithi uGumede ulitshiye esikhaleni njengoba belilokhu lithapha kuye ulwazi. Abantu babuthene kunombolo 12 Cheltenham Road eMontrose koBulawayo. Yimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe umbono welizwe leMelika.
Abanyontisa abesekelwa libandla lezombusazwe ele-Chinese Communist Party babikwa benqobile bebaningi kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ele-Hong Kong ngemva kokuguqulwa kwemithetho yekhetho ekhanya yamele icele lokuthi kuvunyelwe ukuncintisa abasekela abasembusweni kwele-China kuthi labo abafuna umbuso wentando kaZulu bebotshwa njalo bevalelwa. Phansi kwale imithetho inani lenkokheli okumele ikhethwe nguZulu yehlile lisuka kwabangamashumi amathathu lanhlanu 35 lisiya kwabangamashumi amabili kuphela 20. Lanxa inani lezihlalo zedale lephalamende lengezwe lisuka kumashumi ayisikhombisa 70 lisiya kumashumi ayisishiyagalolunye 96, iningi lamalunga edale lephalamende likhethwe ngabasekela ibandla elibusayo kwele-China ele-Chinese Communist Party ukuze babe linani lababumba imithetho kungela kuphikiswa kulelo dale. Kodwa-ke ukunqoba kwabo akumangalisanga kangako ngoba vele inani labaphume ukuyavota beliphansi kakhulu likusilinganiso sokuphezu kwamashumi amathathu ekhulwini 30.2%, okulinani eliphansi ukwedlula eminye iminyaka lokhu eleBrithani lanikeza intambo zombuso weHong Kong kwele-China ngomnyaka 1997. Embikweni owethulwe nguNobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Antony Blinken emanyene lamanye bakhe bakwele Australia, Canada, New Zealand lele United Kingdom baveze udana okukhulu ngokuphanjaniswa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu. Bethi kusobala ukubana okwenzakala eHong Kong ikwephula kwelungelo loluntu, ukuncindezelwa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu okujonge ukubhidliza impumelelo yalindawo. Kusukisela ngomnyaka 1997 inani lalabo abakade besiba lesifiso sokuncintisa ukuthola izikhundla zobukhokheli bamabandla ehlukeneyo kade liphezulu, kodwa ngale iminyaka edluleyo ibonele linani lisehla mihla ngemihla osokudale ukubana iningi lingasazihluphi. Ukuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHong Kong ekuqaliseni kwawo nalo umnyaka ka-2021 kuhle kwaxotsha iningi labamabandla aphikisayo abangabe bekade belesifiso sokuba yingxenye yombuso, kutsho umbiko owethulwe iziphathamandla zamazwe athuthukileyo lawa. Unjalo nje iningi lamalunga abamabandla aphikisayo lokhu livalelwa emajele emelele ukumiswa phambi kwemithethwandaba. Abanye bahle babalekela kwamanye amazwe ukuyaphephela khona bengakabotshwa becandelwa amacala angekhoyo. Phakathi kwabavalelweyo kulamalunga amabandla aphikisayo abangamashumi phose amahlanu 47 abancintise ukhetho lwama-primary elections nyakenye abotshelwe amacala okunakanelwa ukubana bafuna ukugenqula umbuso okhona phansi komthetho wezomvikela woncindezelo owe-national security law. Elemelika labangane balo lithi lokhu sikhathazekile ngomumo okhona e-Hong Kong edalwe ngumthetho wezomvikela owe-national security law kanye lokuncindezelwa kwabantu ukuthi bengakhululeki ukukhuluma imibono yabo loba ukubuthana. Osokusobala ubona kuzwisa ubuhlungu uZulu jikelele, abenhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso ezimela izisebenzi, abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu labanye. Ukuthi labo abale mibono ehlukilele kahulumende sebezibona behlukuluzwa ukuze bayekele abakwenzayo kumbe ukuba basuke. Ngasikhathi sinye umsebenzi wokwethulwa kwemibiko lezindaba lawo uqhubeka ubhekane lobunzima. Ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo kuqakathekile kwelakusasa elihle le-Hong Kong kanye lentuthuko yayo. Ngakho-ke iziphathamandla zamazwe omanyano lo zikhuthaza ibandla elibusayo ele-People's Republic of China ukuthi lithathe amanyathelo ngokulandela izivumelwano zomhlaba zokufunga ukuhlonipha ilungelo loluntu e-Hong Kong okugokela laleso elasenza laseBrithani lapho liqhubela ele-China intambo zombuso walindawo ese-Sino-British Joint Declaration.
Lo ngumbono welizwe leMelika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.